lapha izindlu sezingane sezihambanisa ngoba iconstitution yeZimbabwe ikubeka kube sobala ukuthi ama-citizens eZimbabwe alelungelo lokunikwa i-information. Njalo intatheli izindaba zilelungelo lokuthola i-information. Into abayenzayo le asikho nto ekumbeni engingathi ngingadelelanga engingathi ngiyayingibo into e-public, into eyayenzakala esizweni sesindebele ebantwini abesindebeleni mainly. Njalo kunabanye abesindebeleni abangekho koBulawayo, abangekho eMaterieland kumbe naseMidland lapho abazabe behlangana khona labantu abazafuna ukuba kwazi ukuthi yini okwenzakalayo. Esakubona kusenzakala ngesikhathi kuthiwa le Motlanthe Commission ngemva kwama-elections ka-2018 intatheli izindaba zonke zazivunyelwa phakathi, zasinikwa isikhundla, zasinikwa inhlonipho esinikwa nayi-constitution eZimbabwe. Yikho okuze kube kusenzakala khathesi. Lokhu asebezama ukukwenza yinto eyakhulunywa nabaningi besithi abafuni ama-solutions awegugurawundi avela ebantwini abayi-123. Ha-a, bathi bona bafuna ama-solution avela ebantwini, abantu abahlutshwa ngesikhathi segugurawundi, hathi ama-chief, hathi izinduna lezi. So hhayi, alokhu abakukhulumayo lokhu akulangqondo and emthethweni sizawuphikisa ngendlela zonke esenisa ngazo.
Umholi wezinduna Mnumzana Munende ubaba uMtshane Khumalo sikhulume laye izolo, wathi yena okwenze bathatha lesi sinqumo ikuthi kabafuna ukuthi kufikwe endaweni thize kwenziwe umhlangano namuhla. Lina ntathela izindaba bese liyavika ukuthi kuthwe kusasa kuvukwe kusenzwa umhlangano kwenye indawo okukhulunywe izolo bese kusiyaba lomthelela kulokho kuyabe kukhulunywa ngalolo suku. Ungathini ngalokho?
Kodwa phela indaba eyamakhomishini ayiqalanga namuhla lezi, lokhu kwaye kwenzakala. Njalo nxa udaba olukhulunywa kumbe etholotho lizaphindwa emaphisa akula problem lo. Ukuthi intatheli izindaba zisine zabhala ukuthi hhayi emaphisa bathe besesabele ukuthi kumbe etholotho kezazezwa khonokho bethi hhayi, lokhu akula ndaba lokhu. Owathi bona bengazitshela into ezingakhulunywa ngaphakathi siyabakwazi njani? Kuze sibe silalele lathi ukuthi abantu bathini nxa sithapha indaba zethu, sithapha indaba zethu ngama-angles achiyeneyo. Akufuzanga kuhle kuthiwa wonke umuntu kabhale lokhu okukhulunywa ngama-trip kuphela. Ha, lezathi zonezi kuyazi okuyi-propaganda, njalo siyazisibona ngani kumbe kule agenda abafuna ukuyifusha esingavumelani layo.
Ngesikhathi segugurawundi kubulawa abantu eMathebeleland laseMidlands, siyazi ukuthi intatheli izindaba zazingavunyelwa. Kwakuvunyelwa nje intatheli izindaba ezinlutshwana ezazihamba lohulumende zitshaya ipropaganda kahulumende. Nxa sokuzanywa ke ukulungisiswa lolu daba, intatheli izindaba zivinjwa njalo, singathi lokho kuveza
kunezinto esiya khona thina sesicabangela ukuthi bafuna ukuzifihla. Thina sithi nxa into le abayenzayo beyenza ngendlela elungileyo akufuzanga befihle lutho. Singakhanyela ngesikhathi segugurawundi njengokutsho kwakho, intatheli izindaba zazisalisa ukungena ezindaweni lezi okwakule fifth brigade isenza eyayikwenza ibulala abantu, itshaya abantu. Yikho bantu vele bahle bathi intatheli izindaba sizifuna ngoba babesisaba ukuthi iqiniso leli lingaphuma nathi sizanyuka. Sizophinda sikwesaba ukuthi bengathi endaweni eya intatheli izindaba lakhathi siyazixotsha ukuthi intatheli izindaba then abenzi lutho vela. Kufuze kube sesegcekeni lo. Everyone should know, everyone should see ukuthi no, abantu abayazama sibi truth-telling attempt at reconciliation yokuqebisana into ezinjalo. Nayi nxa sebesenza sothina sesibona ingani ukudlalisa isikhathi.